ngomuntu ethe zala mali zala mali asingeke sayikhupha elitsheni leyo mali eyangithanda ukuthi ngingenele indaba zombuso wezwe kodwa kathezi njengoba ngikhuluma lawe othitsha bahola imali encane elingana le $200-$300 bengama-civil servants akungiteleke ukuthi nxa iministry enkulu eyiyo egangeli sport izakwehlule kubhadala othitsha kwabo ubona ngani bangakhupha imali yokuhambisa abantu besiyadlala nje ngoba abantu abaningi ibhora lokho belibona ngani yikudlala nje abakaboni ukuthi yibhizinesi ngakho liqiniso ukuthi sehlulekile ukuhambisa abafana ngenxa yokuswela imali wothi ngihle ngiqede enye indaba ngoba abanye bathi hawu kathati benile $500 kathesi evele kumzansi i-$500 layana kayizange ibuye esikhwameni sezifa ngiyathaba kokuthi lo baba usibanda khonapho ngomunye wabantu ababe kumzansi leyo mali yake yahamba yabhadala iplane yahamba yayale kwaba nezinye iikampani ezizaletha imali kaziyilethanga ngakho-ke abantu ngaendani bakhomba umuntu eziva ngabayabuzwa ukuthi khathi mzansi imali le elalitelide msabafana isiye ngaphi njengoba abanye abancane sebesehluleka kunokuthi bathi baqala ngokuthi khangelakhe imali badlalise imali bazuze i-500 abantu bengakwazi ukuthi leyo mali ihambe njani the long and short of it ukuthi ye liqiniso sehlele ukuhambisa abafana ashiyo phutha esilithakazelelayo ngenxa yokuthi kayikho ngitsheleyo yothi ikhampani eyodwa zi ngaphandle kwayimbada ezama ukunceda ibhora kule Zimbabwe lamuhla
nansi indaba sibanda
thine ungibona kuqakathe lapha vice president labanye abalaleleyo nxa ingayinali imali ethi sikhangele ibhajethi ukuthi nxangathi siyangena emdlalweni leyi silayini imali ukuthi sihambe siye phambili nxa siwina sisiyafulufila lokho kuthiwa yi-second leg sizakwenelisa yini singekele ukunanzelela kona lokho bazasikhombela ngemino njengobana vele bekhombela every day so kumele singakaqalisi umdlalo siqale sibona ukuthi simi kuhle yini kusiphi isigaba samaunder 17 under 20 under 23 la i-national team ngiyathaba ngobaba ugumedu uyakhuluma lapho ukhuluma ngemzansi 90 emzansi 90 thina saphiwa umsebenzi abemzansi 90 yizifa bona ubaba ugumedu labanye babo kubhodi abasithuma ukuthi sikwenze basakwenza ukuthi senzele i-national team uyatsho njalo ukuthi imali yakho nayaqondana lokho esakuthiwe sikwenze eyasalayo liyani okwathiwa ama-winning bonus engawina abawinanga phela abantu ababevele beyifakile leyo 200,000 ukuthi le ngiyama-wins le ngiyama-standi bayithatha bhekhi ngoba ithima iwinanga akuzange ukuthiwa imali lana nxa isele noma lingawinanga izasala lezifa ayikho engene ku-akhawunti yezifa imali ebisele yi-5,000 esibanika ukuthi bancedise kuma-under 17 but ayikwananga lutho
Baba Gumede bakhona abathi izifa kumele idilizwe njengeqembu lama Warriors ngoba kunengi elikuphambanisayo uthini ngalokho
Kina siphakathi kwembokodo lelitho lokuchola ngoba bonke sikwenzayo kufanele sikubone ukuthi sizama ukusa ibhola phambili kodwa laba bathi abathi izifa kayiphume hawu nakusasa singaphuma kakutsho-ke ukuthi bona ababazangena ngeviki elizayo bazabe sebeyizuzile leyo mali khathesi njengoba ngikhuluma nje izifa lesikwelede esedlula amamiliyoni awedlula amathathu akunjela ukuthi xa bezangena ngeviki elizayo bayayithatha ngabena leyo mali anti kuphosele abantu esizibeni esifanele sikulungise bakithi mthwakazi omuhle yikuthi sidinge abantu abalothando legemu abafana ngizaphoqa-ke ngabantu la abafana lala bana ababesithwala kudala kudala mina kudala ngangenezifa sasixotha amafremu abelungu ababefuna ukungena ebhola nto hhayi wena uletha imali encane ihamba wena uletha imali encane ihamba namhla kokula muntu uletha imali sizayithatha ngaphi anginamgodi wemarange
iqhubeke yini ngomsebenzi wayo izifa sibanda kumbe idilizwe njengokutsho kwabanye
izifa kayihlali khona kunanzelela ukuthi obaba laba abakhona kuzifa kathi esibenzani bafice kule nkemenkeme zendaba zona ezele zivala emaphepheni o-asia gate obani bani kuningi okunye abangalikhupheli khona khonapha bona labo vice president abakufice emahhofisini okwenza ukuthi kube lama miliyoni okathesi mna lesicelo ebantwini ukuthi asibekezeleni kuyakhanya ukuthi kuloku li-light phambili ngale kuzakhanya phambili singaphutshala into e-asia okungani akuchaza abantu bebhe abakunanzeleliyo abadala laba abakhona kubhodi kathesi bazama ukuletha ukuthi ibhora lethu liphenduke libe ikholekela likho kona kudala njengoba sithi vice president wezifu kumethe ukuthi kudala babexotsha ama company abuye zo sponsor kathola zabuye zo sponsor kwathule square se million ngubani sidalwe ngubani njani liza steda njani la i ministry yangkhona ayiniki ngisho 5% of i budget ukuthi banike bayenze kunengwe kwenzakalayo so mina ngithi awungeke ukuthi wena sithi thina abantu ukuthi asixotsheni izifa sidisbandeni izifa why bona besenza umsebenzi omuhle okwakathesi sikukhangela abakwenzayo kungaphutha lokhu kunengwe kusezandleni zabo okwakathesi and kwenziwe yithi abanye khonapho kungasitesi kwenziwe ngabe khona kwe-Asia Gate uba bugumente ngaze angabhode elungisa lokhu labanye abagcina belungiswa u-Ibrahim labo bani bani ngabe bekhangela okunye ongayisikholokhu
kuhlazo le-Asia Gate babagumede elithi lina njengezifa abadlali abatholakala belecala abalesifiso sokuphikisa isinqumo lesi kumele behlawule imali efika ku-$6,000 kodwa livame ukuhlawulisa ama-$1,000 kungani liyikhwezile kangaka limali
sinxuse amaloya baba amagqwetha athatha ukwedlula $200 ngehola lilinye akunjeleke ukuthi khathesi ngabantu asithi bangu-fate abazaphila bonke ezathatha 8 hours ukuthi iaphili yakhe ikhona igqwetha litshaya $200 per hour bebathathu ngitshela ukuthi imali eyo izavela ngaphi.